ngama-deals ezinto esingathi ngesilungu i-general things ezivele zingasoze zibise enyinto asoze zitshintshe umumo eZimbabwe ngalesi sikhathi. Ibhili kuthiwa i-Bi-National Commission, ama-heads of state baze behlangana bekhuluma, bangakhuluma nge-anything, bangakhuluma ngento zonke abafuna ukukhuluma ngazo, kodwa basoze bekhulume ngento esithi thina izinto ezithuthukisa umumo welizwe. IZimbabwe ifesa lokho ukuthi umumo welizwe uthuthuke. Enye idili kuthiwa i-diplomatic consultations, bekhuluma nge-AU, bekhuluma ngento ezinye ezingaphandle kwento ethuthukisa ilizwe leli. Enye idili yakhona kuyini? Ngamanzi. Kambe sisehluke kwenza kwethu amanzi ngapha koBulawayo leHarare, khona siyakwenza idili lamanzi le-South Africa border.
Ngokubona kwakho, kuyini okungabe kwakhulunywa kwavunyelwana?
Angani kule nto ezwakalayo ade kufanele kukhanye ukuthi bakhuluma nge-industry, into okufanele zenzakale, nalokho esithi ngama-special economic zones, ukuthi yena angani kule ndawo eZimbabwe. Dala kwenziwa, i-Minister of Finance bakhole i-conference a year ago, wafakwa amaphepha, watshaya izinqumo, u-special economic zones iqalise koBulawayo, iqalise e-Victoria Falls, ilandele eMthare, lapho endawo ukuthi ama-investors ebuye engabhadali imithelo, elezinqumo ezehlukileyo emthelweni, konke lokho ilizwe lithuthuke. O-China bathuthuka njalo, o-South Korea bathuthuka njalo, yizinto ade kufanele zenziwe so that kubuye ama-investors avele e-South Africa ngaphansi kwalawo ma-deals.